sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 9 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Kweze kuseni namuhla.
Wakukhuluma ngendaba ze-dialogue. Abantu bamabandla, abantu bemdabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho, ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue.
Umanyano wabokholo lwesiKristu uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozavusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo.
Ikhathel yiyo ekhontrolayo. Anike lingitshele nxa amagesi ehamba ilanga lonke. Khathe sizihlahla, lezihlahla seziphela.
Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokudilika komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamabandla okholo oweZimbabwe Heads of Christian Denominations uthi kumele kubonje uhulumende wenkazatho ozahlenga ilizwe edakeni eliphakathi kwalo ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo emizameni yokuqeda ukufuthelana okudalwa ikudonselana phakathi kwamabandla ezombusazwe. Lomanyano uthi udubo olukhona soluveze sobala ukuthi akulabandla inqeyiliphi elingalulungisa lilodwa. Ngokunjalo lumanyano uthi kumele kukhunyiswane umlotha kuqhutshwe njalo inkulumo zokuxazulula udaba lweZimbabwe ezizaletha uZulu wonke jikelele ndawonye. Uthi iminyaka eyisikhombisa le kungenziwa ukhetho izakwaziwa ngokuthi isabatha lapho othi kuzaba lokwehlisa umoya lokuxolelana. Inkuthazo le iphume emhlanganweni oqhutshwe izinkokheli zamasonto lezi ngempelaviki. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umfundisi Raymond owesonto yeBaptist obengekho kulomhlangano kodwa othi uyalisekela lelinyathelo.
Wa ukuthi khona abantu bengavumelana ukuthi kwenzakale khonokho kungasisiza ngoba iproblem esilayo ukuthi khona isikhathi sonke siyenza ukhetho olwelizwe. Kulomdlawujangu kulokuxabana kulendlala kulabantu ababulawayo, so vele ngesinye isikhathi kungasisiza ukuthi kungabe lokhetho lolu because ukhetho vele kithi alula vele change singathi eliletayo lapha emhlabeni ikakhulukazi kithi eZimbabwe. Every time kungaba lokhetho kuyaba wesi vele.
Manje khona ukuthi bakhulumisane inkokheli yezombusazwe likubona njani? Libona ungani kungaqeda yini indubo zelizwe?
Kungasisiza ngempela kodwa into ekhona ikuthi khona kumele kuphume egcekeni ukuthi labo abantu bombusazwe loba bevotelwa kuvota abantu bangani 5 million kumbe 6 million bangaphuma bebaningi, iningi labantu kaliphume. So ukuthi khona iproblem eZimbabwe isaba ilabantu kumele ilungiswe labantu bona laba abelitshwana kuphela kule problem. Cabanga mina ukuthi khona nxa kukhulunywa ngendaba ze-dialogue kube labantu abaningi, abantu bamabandla, abantu bemdabuko, labantu bema-civic society, labo kumele babe khona phakathi kwakho, ngoba wonke umuntu kumele ibe stakeholders dialogue yabantu bonke. Ngoba ukuthi sikuthiyele kuMDC leZANU-PF akusize because what about abantu abaningi bangavotiwe abangasekelelawo amabandla?
Manje ezisontweni lapha nga abantu besiza bayakhuluma yini ngendubo zabo ikakhulu esezibangelwa ngezombusazwe njalo bathini bona abantu
iproblem ekhulu ikhulumo nomdzala ikuthi khona sokulokwehlukana ngaphakathi okwelizwe okuthiwa khona ama division between abantu abasekela iMDC abantu basekela iZANU-PF njoba wonke umuntu engakhuluma into ayifunayo abantu kumele bakhethe ukuthi ngowe MDC yini kumbe ngowe ZANU-PF konoko yikho okusibulalayo ngoba akusavumezi ukuthi abantu bakhulume ingqondo zabo abakufunayo kumbe oyikho khona kungela abantu abaza ukuthi khona lo okhuluma ngowe ZANU-PF kumbe lo okhuluma ngowe MDC lokwena kumele kuvulawe ngoba yikho okusiphambanisayo ilizwe lethu lisesigabeni esinje ngenxa yombusazwe yabantu bona laba abembusazwe abangenelisiyo ukubusa ilizwe so ukuthi sibanike ithuba sithi yibo abangasisiza akusela problem because yibo abaxabanisa abantu njalo
umfundisi Raymond ngoyisonto yeBaptist Church obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi liza kwazisa uZulu kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola uhulumende phezu kokubhidlika komnotho. Isimemezelo lesi siza ngesikhathi intengo yempahla iqhubeka iqonga amahlayana njalo odokotela labo bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ikomiti yeMDC emqoka eStanding Committee ihlangane eHarare izolo yavumelana ukuthi kumele ibandla leli liqhubeke ngenhlelo zalo zokutshengisela esitaladeni lisola uhulumende lanxa like lavinjwa ngamapholisa. Ilunga lekomiti le unkosikazi Lillian Timvios utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Sikhulumile sibili ukuthi umumo phandle izinto azimanga kuhle njengoba likwazi ukuthi last month i-cabinet yabo ke late kwakhona kufanele ukuthi unkazane ehole 168 RTGS kodwa impuphu i-10 kg izwavele sitshaya kuma 100 and something so izinto azibambani kukhanya ngani i-cartel yiyo e-controlayo kulokuthi imali le ihambe nje ukuthi ngezelela ama doctors ihambe nje ukuthi ngezelela amagetsi bakithi alikele ingjele nqa amagetsi ehamba ilanga lonke khathe sizihlahla lezihlahla seziphela eZimbabwe la ngokuthi ishwa omama bayapheka ngani sebepheka ngazo ke inkuni nqa likhangela bakithi libona omama bethela inkuni all over akusela ukuthi yitown akusela ukuthi ikhaya sokufanana lingangena nje emalokishini khona apha bakithi kuyazisusisa so yinto ade siyikhuluma nje siku-standing committee abadala khona apho upresident ade khuluma ukuthi kwakhona kufanele ukuthi siyenze something so abantu bazatshelwa which date and what we are going to do.
Kodwa alizange likucubungula ukuthi kuyini kahle kahle liza kwenza.
Hayi, sizabuya ngokuthi liyakwazi ukuthi kulama demo esalokuzayo amaningi bebuya amapolisa besiyalisa abantu bethu abanye bebothwa abanye bethaywa so upresident wethu kafuna ukulimazisa abantu. Kodwa thina asingayekeli njengama leaders ukuthi siphombe kuyekela bakithi isituation inje so
okunye ke elibona ingani ngamacebo angancedisa
akunayi isibili esingakwenza kodwa thina ngathi siseparliament siyakhuluma okunenga kodwa kukhanye ngani abantu labavela balaleli ende iproblem ekhona khonapha indaba yone yokuthi kwakhona imali kufanele ukuthi esebenziswayo ibe yi-dollar kumbe yiyo yone i-RTGS against the US dollar liyakwazi ukuthi vele i-common sense yangkhona vele ayikho kuyahlupha and thina khonapha ngokuthi siyaghawulela nje akusela production elizweni leli kuthi ukuthi umuntu wonke vele nomo othengisa noma isinkwa kufanele ukuthi edinge iflower ngapi eSouth Africa uma esedinga iflower eSouth Africa kuthi ukuthi vele sokufanele ukuthi edinge iforeign currency bona bathi kwakhona khathesi kumbe bazabopha abantu kumbe bazathini kodwa kuyamangalisa because bona abathengisa imali yangkhona akukhanye nganabo la muntu obabophayo. So angikwazi ukuthi sure uhulumende no ufuna ukuthi thina senze njani. So angingakhulumi okuningi kodwa i-leadership yethu lo president wethu president Chamisa within a week or two lisezwe ukuthi siyenze.
Unkosikazi Lillian Timvio lilunga le-standing committee ye-MDC njalo ungumsekeli kaMgcinincebo waleli bandla. Ilunga leZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo yena uthi imizamo yokuvuselela umnotho eqhutshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa iphazanyiswa libandla le-MDC.
Konke lokhu ngabe kukhulunywa yibandla le-MDC bangabe banisa lokhu nalokuyana kwama-elections nezinto ezinjani. Iqiniso elikhona yikuthi asizameni ukuthi abantu bafunde ukuthi uma i-elections seyadlula isidlulile asimelelene eminye iminyaka enjani ebuyayo. Ngibona mina ubaba uMnangagwa ugcotshiwe kusemthethweni njalo i-election wayiwila njalo usehambile ecela ebantwini bonke ukuthi bakithi Zimbabwe is open for business. Amazwe wonke nawanikade inganhlisa ufana nawo lokhu ekhulumisana nawo ukuthi asikhulumisana neni asisebenzisani kuhle kodwa okubuya kuhluphe right sizathi silungisa thina abanye bethela bethela ithebetheli uthi uyalungisa lokhu abanye bethela ithebetheli kuzahamba kuthini. Ziningi izinto ezizanywa yiZANU-P F kodwa singanazelela sezikhayela kubo-social media kubo-international media ukuthi kuyini okwenzakalayo. Abantu bakithi eZimbabwe basuke bakhulume kubi ngelizwe lethu even loba omunye umuntu ofuna ukuncedisa uzancedisa athini lina abayini abantu bakhona apha elizwe lakhona lini elikhuluma ngombuso wakhona okuningi kwangikhonekalo kungamanga kuyabe kungasilo qiniso.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-P F njalo wake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi iUniversity of Zimbabwe isimise umsebenzi odokotela ababili abathi udokotela Bothwell Mbuwayesango lodokotela David Chimuka ibethe sayicala lokutshotshozela abanye odokotela ukuthi bakhalale umsebenzi. Iphephandaba le-Herald lona lithi abantu abaningi bagijimele e-ofisini kamsitheli eHarare izolo ngemva kokwamukela imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana ebisithi li-ofisi isiqalisile ukupha abantu ama-passports ngokuphuthuma. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani balaleli, ngijabulela lani khona ngaphele bambizi isimbi emazweni. Mina igama lami nguSimeon Ncube, ekhaya ngisukela uPane eJojolo koNcube koMguza eNgombani. Izihlobo zami ngizakhuluma into ukuthi bengabe beyithanda abantu bengabe bengayithandi. Veli lizwe leZimbabwe ngeke lafa lalunga vinda one day lingaze lenze njani lizame njani ayingeke lafa lalunga kodwa but into elingayiyenza manje ufuna ukuthi lilunge lekele ukubandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele wena ulishona wena ulindebele. That's why ubona kade sivele kwabantu kwangikhona akusetshenziswana kahle vele ebantwini bangikhona khona lapha. Isihlobo zami sisemangweni onzima sibili ukuthi amboni ukuthi kuzalunga lapha ngoba asizameni ngamandla sibili ukuthi sizameni ukubambana singabandlululana ukuthi wena ulishona wena ulindebele. ibese mfaka lale imali le ihloko zamuntu kule imali efuna ukuthi iyenziwe imali kufana lokudlala asisekeleni ukudlalisa ilokhuzeni sithi senze imali ngoba kuyimali imali yona le ningaze liyenza mawufika la uyithwele kwamanye amazwe angokungena ebhenki uyitshintshe bakutshe ukuthi imali liyayaziwa so linale litshe ukuthi lingabantu ukuthi lenza imali kathi waye lisenza imali yena kuphela ukuthi ayingeni le mabhenki kwamanye amazwe ayingeni langapho isebenza lokhali kuphela kwenziwa yikwini khona lokhu ihlobo sami nyalicela ukuthi alike lizame ukuthi libone ukuthi liphakamise ilizwe ngendlela okufanele ukuthi liliphakamise ngakhona bathwele nzima abantwana bezimbabwe zithwele nzima izizalwane zezimbabwe so lingabadala kusanze kufanele ukuthi libone ukuthi livusa umnotho wezimbabwe labonga abazali bami lebehlobo zami labana bami labangani bami njengidayi mina angikhuluma okuningi kakhulu ngoba ngakhuluma okuningi zathukuthela ngicine sengiphuma esporweni igama lami lokugcina hlobo zami ngidayi phansi ngobandlululo
lotshani msakazi lotshani basakazi ngapha lokhulumayo uThimoyo la eSouth Africa la ePitoli into le yenziwa ngomnankagwa naleli bandla lakhe into isiphatha kabi iyangirara kakhulu mina ubaba unjani angana ezelo uma abantu bafa baba unjani angana unembezi uma abone abantu bafa bahlinzwa ngathi imbuzi yena uyadla nenkosikazi yakhe nemndeni wakhe bayaphila badla baphila kamnandi adana yena umnankagwa ukuthi yena unenzwelo ngabe evumile dala ukuthi mina ngihlulekile manifuna ukubona ukuthi lo muntu akanazwelo akanandaba nelizwe lasezimbabwe khona lapha masibhekisise indaba yegugurakwenti yena uye umdali wenkinga kusho ukuthi igazi nokufa kwabantu nokuthatha umphefumulo wabantu into zakhe lezi mina futhi se ngizohlole into enye futhi lapha yena uChamisa uyahazi vele ukuthi abantu bebandla le-NDC sigcwele la eSouth Africa akeze la azenze ama-meetings uzihlalele le ekhaya uhlala nabogogo angithi thina sishiya abadala nabogogo akaze lakithi
salubonani lonke balaleli ba-Studio 7 awekhulumayo ngungqabuthi eBotswana usuke ekhaya kuselupane endamuleni yazi le ndaba eyenzakale ezimbabwe leyazizisa ubuhlungu kakhulu kanti lenzani shuwa lesihlupheka kanje emazweni lingangaphoreke libhizi ezimbabwe lesidla lisutha lihamba lisahlala emephalamente likhulumisana khonapha lezinto eziqondileyo lisezinto ezingelampumelelo yazi liganyile kodwa lini uyazi nalokho ngihlala ngikhuluma uyazi ngifuna imali yami yadliwa yi-post office seliqalile kade silithi selifuna ukutshintsha futhi okwamabhondi kwenu lokho selifuna ukusidlela futhi imali khonapha nguphethe kumbe i-12,000 bond engiphethe ngesandla sami lapha eBotswana ngiyazi lakho uyakufa ngicina sesikulahlele etoilethi lakho igame yeni leli yenza khonapha ezimbabwe lenzani vele ezimbabwe
igama ngobheka impilo kwadlamini ebengithanda ukukusho nje kakhulu ngezimbabwe nje bengithanda nje ukubheka nje isimo somnotho esingathi siyantengantenga kakhulu new generation ayibonanga lutho like mina ngeminyaka yami lana ezimbabwe angisebenzanga ndingibuhlungu ngalokho ngendaba zabantu besitshonyeni kakhulu yibo abahluphayo singathanda ukubheka nje emsebenzini xoshwa ungena abangena amatshona bathatha umuntu from home emakhaya so iy'ndaba ezifana nalezi so hhayi kubuhlungu lokho kubuhlungu sibili ngoba umsebenzi ekhaya ngiyabonisa even namanje kusho ukuthi uma ngaze abe khona amakampani ma ungabe ungesindebeleni angeke ukwazi ukusebenza mose bazohamba bayafuna umuntu wakibo le emakhaya le iy'ndaba ezifana nalezi sibuhlungu thina ungasebenzi ekhaya sisebenza lana kwamanye amazwe sigcina singazi nokusebenza kahle ngcina singazi ngokusebenza kahle ngendaba ezifana nalezi ukuthi sisebudeni
salibonani ku-Studio 7 mina igama lami ngo-Adolf Shaba mina ngizibuza ukuthi iZimbabwe iyaphi lokhu ikhokhelwa yile mpuputhi engumnankagwa labo bhururu bakhe ngoba kukho lapho abasisa khona ngoba ngendlela izinto esizijengisa ngakhona sibuyele emuva ngoba i-inclusive government yayenze umehluko omkhulu kakhulu ezweni lakithi selikhanya i-direction likhanya lapho elalisuka khona likhanya ukuthi lathi silalapho esiya khona zonke izinto zihlelekile manje sewusithethe kwasibuyisele emuva so ngizibuza ukuthi i-4 years lezi ezizayo izwe lethu liyabe likuphi
ngebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imlayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababona ngenyamazana zendle kwele Thailand bathi kufe indlovu eziyisithupha kulelo lizwe ngemva kokugalula phakathi kodonga ngesikhathi zizama ukuhlengana. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-American Heart Association luveza ukuba abantu abafuye izinja baphila impilo ende ukwedlula abangelazo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump izolo ulobele amalunga ebandla eliphikisayo elama-Democrats edale lephalamende ele-Congress ewazisa ukuthi kasoze awaphathise ngalutho kuphenyo lwawo phezu kwecala amethesa lona. Ama-Democrats ayaqhubeka ngemizamo yawo yokususa uTrump embusweni ngoba emethesa umlando wokwephula umthetho ngokudinga ukungenela kukamongameli wele-Ukraine kundaba zombusazwe weMelika. Umongameli Trump ulobe incwadi le ngemva kokunqolongwa kweziphathamandla zikahulumende wakhe ngama-Democrats ukuthi zize kupha ubufakazi edale le-Congress phezu kwecala aletheswayo. Ukuhlaziya lindida sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eTexas, umnumzana Gary Twala Jackson.
Kuthiwa imbuzi nxa iphakamisa umsila, ungabuzi ukuthi ngeyini, khangela ngaphansi komsila, uzabona ukuthi ngeyini. Okwenza ukuthi angabi lesifiso sokuthi aphathisane labo kuyini into ofanele ukuthi sizibuze yona leyo nxa kuyikuthi yena asikho isizathu sokuthi akwenziwe le impeachment indaba enqabela abanye abantu ukuthi balethe ubufakazi phambili indaba enqabela abanye abantu ukuthi bakhulume labanye abantu bababonise izenzo zakhe ezimbi
njengoba esala ukubaphathisa abebandla lama-Democrats kucwaningo lwabo ubona beqhubekela phambili njani
kufanele baqhubekele phambili ukuthi baqhubekela phambili kanjani akubalulekanga okubalulekileyo yikuthi nxa wena mnumzana unkomo kungathiwa watshontsha imbuzi zikathwala zikhona lapha esifayini sakho mbo wazigcinisa komfo wenu oyakhele ngaphetsheya laphana kasike siyebona ukuthi esifayini sakhe kunjani ake sike sizixaze imbuzi lezi ukuthi zingabe zikhona yini wena ubususala uvikani xa usazi ukuthi wena izifuyo owazeva kothwala kazikho esifayini sakho kazikho esifayini somfowenu wesabani ukuthi babuye bazoqhaza ukuthi sikhona yini lapha ukuhle uvele uphike ukuthi abantu bazokukhangela bazoqhaza ukuthi ukhona okubokwenzileyo yibo ubufakazi bokuqala bona lo ufihlani kanye ufihlani uTrump nxa ngelacala ngabayekele bakhangele nxa ngelacala ngabe kudala wabanikeza imininingwane yonke ephatheleke lama-tax returns akhe kodwa uwasihlelani
uthi abakuzamayo lapha abebandla lama-Democrats yikumgenqula embusweni njengekhulu ngoba lokhe bebuhlungu ngokubanqoba kukhetho luka-2016
ususu so ebukhosini ngoba akusuye umuntu esingathi kubantu bonke esilabo abangabe besikhokhela kube nguyo phezulu kulabantu engathi balama skills ngibe ngathi balolwazi knowledge of leadership monza no Trump wangena ngendlela angena ngayo esingeke siyichaze kodwa kusobala ukuthi sewehlulekile umnumzana uTrump izenzo zakhe kayisizo zomnumzana ongakhokhela ilizwe kulobucili kuTrump yikho efihla ngiyabuyela futhi emuva ukuthi mnumzana unkomo nxa kuthiwa wena webe iy'mbuzi zikathwala bese sithi thina kasibuye sibayenisa yingaba wena usala ukuthi sizokhangela ukuthi lezo mbuzi okuthiwa uzitshontshi lezi zingabe zikhona yini esibayeni sakho kumbe emadlelelo akho kumbe emasimini akho uvele wale wena uvikani
izizwe zomhlaba ngokubona kwakho zithini nxa zibona yonke inyakanyaka le eyenzakalayo emelika
kuyayangisa ngoba singananzelela sibuyele emuva hayi khathana futhi emaduzane uTrump nguyothe amazwe ezwekazi le-Afrika ngama-shitholes ngendlela abakhokheli bemazwekazi e-Afrika abenza ngayo ezenza yena ngathi yena ungcono esenza ngathi yena ilizwe lakhe lingcono kodwa sokuvelile ukuthi lakuye ngapha hhayi kulobuchapha uchapha obuphezulu futhi obukhona obenzakalayo sokumthelela amahloni
Umnumzana Gary Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Moya ohalalelang, ntsiriletse kihlafela maneti, spirit of the Kushongo and the Matibilikan, might revolt against us, dear remains of Robert, ndokubudza libeswa, Moleman Thuse, vaskantswaya phoso, hakiri kothe said yes, so bury him at once, liza sibulalisa ngeBP. I will not control my buccal cavity and hold myself even in the face of death. I do not mind the cursed visitor with eternal reminders and alarming messages that we are all temporal products of sex here on earth. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akelimngcwabe aphele lizasibulalisa ngeBP. Who is not a product of the womb, temporally on bed and internal or regrets? We all last minutes on earth and permanent in the graves. Whoever thought the bones of Palako will now permanently kya kya vada clanking in collision, eyeball to eyeball, bone to bone with the bones of the son of Bona, the ritual written remains of the father of Bona, Umkabe, the Matabelan and the nightmare for over 5 decades. Lati sisazodlula kulelizwe, but for now, akelimngcwabe aphele, lizasibulalisa ngeBP. We are in a de jure collapsing state, a de facto moment of madness, carnivorous kingdom. Mugabe alive, Mugabe dead. He is still the Mugabe of the Kukuraund clan. Yes, even posthumously, his modus operandi remains. He still controls, hounds, and torments all of us. Mugabe is now chained the ghost in the cemetery called Zimbabwe. Sesipiles Pazpazi, a number 6 is Pogas Pila. We are all unfortunate miscarriages. Hard to fight liberation struggle was a flop. Tina sesizodlula kulelizwe silokhu siyimkhenkethe nje. All because of umgabo wasingcwaba siphila. Lina bantu basekutamala kozwimba ake limngcwaba aphele lizasibulalisa ngeBP. We saw it coming, a liberator turned villain, and upon death turned a saint, an icon for others. Dear Nelson Comrade Chamisa, Wamba Dia Wamba, are you seriously directing Democrats to idolize and endorse a Kukrawundist as an icon? Can your predecessor honor you with a Nobel Peace Prize for such an act? Vuga Mokenu, Pinyaska Tswarabana. Even in his death, Mugabe still beats Amachinja, left, right and center, 10 Karagutinya. Agalim Ngoba Pele, Lizasibulalisa, ABP. Up to today, his remains still roam and ramble around the Republic, presiding over the opposition parties. The coup military party, Mugabe, rules over the rituals and all reasonings on how to be laid to rest. The Second Republic is equally discombobulatedly compromised and held at ransom on how to raise the remains of a
monarchy. Inkondlo yakeke lapho ethi the remains of Mugabe. Siyabonga namhlanje iFacebook yethu imshina yethu ibisebenza kuhle siyalibona kuFacebook VOA Ndebele Vasco Nyaningwe Moyo twana livuka kanjani msakazi Aaron Dube lawo tilivuka kanjani msakazi siyabonga siziphetheke ngebe zihamba phambili Umanyano wabo kholo lwesiKristu uthi kumele kubunje uhulumende wenkazatho ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Ibandla leMDC lithi lizakwazisa uZulu Maduze ngohlelo lwalo lokutshengisela lisola ukubhidlika komnotho. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafirst 7 na mina Lani asibeni sonke kusasa ngowafirst 6 olivalelisayo ngontungamilinkomo. Tshone kuwe.